Isimo seZimbabwe kwabesifazana kakhulukazi sibi kakhulukazi. Ende ubhubhane leCovid lolu lukhona lwenze amalungelo abantwana abangamantombazana labesifazana omama abanzima kakhulukazi. Ngoba kathe sibalisana lobhubhane, balisana lokuthi bafide izimuli zabo. Baphinde balisana lokuthi khona babona ukuthi abantwana babo abangamantombazana kabangeni kundaba zocansi kumbe kababanjwa kundaba zocansi. Kodwa into ezinzima zonke zingalezo ukulungiswa emthethweni kwabo bakufinyelele. Yikho nje la nxa sile mthetho sihlala sihlobo sibabaza sithi umthetho okhuluma nge-early child marriage ukhona eZimbabwe, sithi khwetshi ukhona. Umthetho lo ovikela udlakela kuomama ukhona, sithi khwetshi. Kodwa uthole ukuthi lokho kuqhubekela phambili kuhlukuluzwa mama lokho kusiqhubekela phambili kusiba le-early child marriage. Ngoba isikhathi esiningi nxa umntwana esiya kwento yenkazana nalo mncane, umama kabala okokutsho, batshelwa nje. Yikho kusukela khona udlakela lumemetheke futhi ukuthi wena umntana wakho vele sisiya kwenda, kumbe uba into yokuthi alethe ukudla ekhaya, kumbe ilobolo lakhe lenzende, awula kutsho ukhona. So lapha kuqakathekile ukuthi nxa uhulumende eletha umthetho, ekupaswa umthetho, bawukhangele ukuthi uza implementwa njani. Zikhona yini indlela zokuthi ingqengubani afinyelele ukulungiswa emthethweni, esingathi administration of justice. So lokhu zizinto into ezingekhoyo.
Ukwendiswa kwabantwana lokhu yinto engekho emthethweni njalo esilesikhathi kukhulunywa ngayo, kodwa iyaqhubeka lalamhlanje. Inkinga kuyini kahle kahle?
Akula lokho singathi enforcement of the law. Lokho kwenzakala ngoba abantu abaningi kathesi zathola ukuthi wena yebo kambe kungaba kuludaba lokuthi sefile kokukhulunywa ngakho, kodwa singananzela ukuthi kathesi ngesikhathi sifile se-lockdown kulabantwana abaningi abazithweleyo, and abantwana bakhona lalawo ngama-10 years to 15 years abaningi bakhona beyendisiwe. Esigabeni akula abantu abakhuluma ngakho ngoba ngokuswela okukhona abazali abaningi bahle bathi bayekele abantu ababaye kwenda kumbe bahlale benjalo bezithwele bengabuyelanga yesikole. Kodwa singananzela ukuthi khona umntwana lo odlulileyo ebeletha ule 14 years. Ngokuya umntwana kumele ukuthi ngawusesikolo, umthetho awuvumeli ukuthi khona umntwana lo abe se-ANDC-we. Kodwa nanko sokukhulunywa ngakho ngoba usefile. Kulisizi kakhulu ukuthi khona silindela ukuthi kuze kufiwe ukuze abantu sikhulume ngalolu daba.
Udaba lokuzithwala kwabantwana besikolo lona lumi njani nxa libhoda lani libona lapho njengenhlanganiso?
Umthetho okhona kwezemfundo kathesi uthona lanxa umntwana engazithwala kumele abone ukuthi uyaqhubeka efunda, kumele abone ukuthi la esebelethile akaphazamiseki ezifundweni zakhe, uyabuyela uyaqhubeka efunda ezithwele, anika ithuba lokuthi ayebeletha. Kodwa singananzelela kathesi nge-lockdown njengoba ngishilo ngaphambilini ukuthi abantwana abaningi bazithwele. Singenile thina njengenhlanganiso yewoza esigabeni umthetho lo Education Amendment Act ka-2020 ipaswa isiba kumthetho, sathi akusela mntwana okumele ahlale ngekhaya ngoba esethe wazithwala. Kodwa bazithwele abantwana abaningi, abazali basifonela bethi umntana nami useonakele kodwa esikole bamalile. Nxa sithi siyakubuza wathi khona izikolo zithi khona kazilayo ukulungiselela khona lokho, kumbe bezingakatshelwa, bezingakalungiselela ukuthi babaphatha njani laba bantwana.